elingalitshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela imoyini ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje ke sixoxa lo nkosazana Agnes Phiri yena ophila ngokuntshintsha imali ezitaladeni koBulawayo usiphathelele okwakuqala kwamukela kuhlelo ye ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi uhamba njani umsebenzi lowo owokuthiwa wona ngoba usiphathelene ihamba njani ibhizimusi baningi yini abatshintshayo
ya baningi abantu abatshintshayo abavele eSouth Africa yibo abatshintshayo kakhulu ngoba baba idola lasekhaya kufunekana idola especially emashopu lesifor
ungasitshela ukuthi ngelanga umuntu engayenza imali enganani
ngelanga akusela mali njengakudala ngelanga uyakhona ukuthi uthole loba $2 or $3 sokusika ngama-customer akho uthi lama-customer njani but ma ulama-customer anganamaningi uyathola loba $30 or $40
sizwa kuthiwa akhona amankampani labanye abawodayo asebedinga imali yona leyo liya libaboneni
babuya abanye bayasilanda emgwaqweni bedinga yona leyo mali abanye njalo baye besizwa ngezihlobo ezibethe ababesebenza lapho
yona ama-rates angikhona ahamba njani
then amapula ngithatha amapula nge-$8 ngathengisa nge-$9 $300 and then ipound ngithatha nge-$13 ngithengisa nge-$14
sasike sibone ngeminyaka edluleyo lihlala ligijinyiswa ngamapholisa lezi nsuku khona kunjani
lezi nsuku kungcono awagijinyisi kasafanda kudala ayasibamba yini but hayi kusafanda kudala
indawo zangikhona lapho elisebenzela khona kungaphi kakhulu phakathi edrobheni kumbe liyadinga indawo ezicashileyo kulesikhathi ababekhala abanye ngokuthi amapostori yiwo abathathela ibhizinesi belokhu bekwenza yini
hayi khathesi akusafani vela kudala baya abasakwenzi ngoba imali yangikhona esithola yimali
bakhona njalo abanye ababeqilibezela bebuya besenza ungani bayatshintsha imali bona bezoqilibezela abantu belokhu bekhona yini
labona sebekhona bayagqoka kuzigokwesiphofoni
manje ke nxa sikhangela ukuthi sekuzeza ama bond notes lawa libona ngani business izathuthuka ne
ya ibusiness izathuthuka but akusabini lokho kwama bond notes ngoba siyabuya ngeke futhi ezizo ngoba ungakusela kuthi sina of course ifundi ingathuthuka ibusiness but siyabuya sikubeke
hayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungavaleli sabalaleni
okay hayi lisale kahle balaleni
hayi sibonge loge ngunkosazana Agnes Phiri osebenza ezidaladeni ethengisa imali loge ngu Agnes Phiri osebenza ukuntshintsha imali ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande lilale